hayi simchayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala ku-constitution leyakhethwa ngabantu leraso akuseyilo cala nje yikuphonga ukukhawulisana nokwethuselana lokuthi abantu bangabi lelungile lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech ukuthi abantu bakhulume bekhululekile. Hayi umajistrate laba simchayela ihlombe sibili ngoba umthetho lo wakade bebotshwe ngawo kawusebenzi kawusekho esisekelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona kuhle ukuthi sikunanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle ngokunjalo abantu nxa beselizwe nelibolile bayathukuthela bacine bephumisela okungaphakathi. Uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azama ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe phezu kwamalahle aseZimbabwe okumele akwenze kalungise ilizwe ukuze abantu bangakhuluma izinto uhulumende angafuni ukuzizwa. Abantu balelungelo lokukhuluma ukuthi nxa behlukuluzwa besiza ubuhlungu batsho ukuthi bazubuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani. Uhulumende angabahaladi, uhulumende angabathethisi, angababophi, angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Nesikhathi sikaMgabe banengi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa. Wona abathi yi-Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni. Yebo kunjalo yini kumbe izimbi lazantabanye nje uMgabe lo Mnangagwa?
Uyabona into yenzakala lapha akula Second Republic kufana lomuntu othegqo ibrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti ibrugwe litsha. Lo laba bantu ngabantu one bona laba kade bevele bebulala ilizwe from 1980 kuze kufike lapho uMgabe aphume khona bayaqhubeka ngohlelo akulanto etshintshileyo akulanto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikaMgabe kuze kube lanamuhla. Kokunye futhi uMgabe uphosa zabe ngcono ngoba wayengayenzi njengalobaba ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasotsha emgwaqweni okwaba kube kakhulu ngomgabe iGugurawund kodwa lalo ubaba lo lesandla kuGugurawund sesibona na futhi lasekudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akulamahluko sibili izimbila zantabanye ngabantu abafana xathu.